Umongameli Emmerson Mnangagwa kwele Russia lapha akhangelelwe ukuba uzakhulumisana nomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi ezombusazwe lempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Umnangagwa ufike namuhla kwele Russia lapho azangena khona umhlangano omkhulu owe-St. Petersburg International Economic Forum okuzabe kule nkokheli yakwamanye amazwe. Umnangagwa obekwele South Korea lapho angene khona umhlangano we-South Korea Africa Summit semhlanganweni owe Russia Africa Summit nyakenye lapho okwalotshelwana izivumelwano ezimbalwa phakathi kwamazwe omabili. Izivumelwano lezi zazigcile kwezomlilo kagasi, imitshina yakulezi nsuku, amatshe aligugu kanye lokuthuthukisa izakhiwo zelizwe. Okwamanje uleziphathamandla ezimbalwa zakule Zimbabwe ezigoqela umphathintambo obana ngezemali umnumzana Mthuli Ncube leziphethe inhlangothi ezitshiyeneyo. Omunye wabasemhlanganweni lo ngumnumzana Masimba Mabaza omele ibandla lezanu-PF kwelebhilithane othi umhlangano lo uqakathekile kakhulu.
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Leli lithuba elihle elokuthi umongameli Mnangagwa athole indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lempilo kazulu weZimbabwe.
Okubandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi akulalutho luzaphuma emhlanganweni lo ngaphandle kwalokho okufunwa nguMnangagwa athi uzulu.
Nxa uvakatshela umngane wakho kumele unxa uhambile ukube uyuphethe igwadla phela ukuthi ubuyebona umngane wakho. Manje uyahamba kodwa akaze kuphume lutho. So-ke angiboni okwanamhlanje ukuthi kulento okungayiletha.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo kwinhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya uvumelana lalokho.
Azisakithi zenje ngokukhuluma ngokuthi kulento eyenzakala phicekuthi enkulu evulukeyo ngenxa yokuthi umongameli welizwe leZimbabwe wavakasha e-Russia kumbe e-China. Sizakuthiwa khona kube into ezigqomisayo into ezile eZimbabwe se-China hatho okunceda uzulu.
Kodwa olandela ezombusazwe okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Ambrose Sibindi uthi imihlangano le iyaphathisa ekuthuthukiseni ilizwe.
Sikhangela ukuvakashela amazwe aboRussia kwesikhathi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyasikhayela ukuthi engxenye amazwe angasingabamba kuhle angasiceda kathi ukuthi lapho engxenye njengezimabho ezithuthuke ngezindlela ze-investment. Kodwa-ke khathesi okwe-Russia uhlupho olukhona khathesi nge-Russia yikuthi sonke siyakwazi ukuthi ilizwe e-Russia lisempini lisilwa le-Ukraine and singananzelela siyananzela ukuthi nemali yabo leyani ungathi ivali yehla. Njalo sinanzela ukuthi i-Russia nxa sikhuluma kanje khathesi ungathi lamanye amazwe akulabudlelwano obuhle ngenxa yempiliyana yokuthi bebethaya i-Ukraine. So-ke kwesikhathi kuba nzima ukuthi singakhangelela ukuthi kule nto elule engaphuma.
Ele-Russia lelamankampani amaningi enza okuthiyeneyo kwele-Zimbabwe agoqela ele-Arosa elemba amadayimana elidlelana nenkampani ye-Zimbabwe Consolidated Diamond Company. Kunamanye njalo anjenge-United Fertilizer Company lamanye alungisa imvundiso ethengiswa kwele-Zimbabwe lemazweni akuzekezile Afrika. Maningi njalo afisa ukwemba amatshe aligugu alokhu edinga ukusebenzela kwele-Zimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi kungaba lezivumelwano loMnangagwa ekwenjiweni kwamatshe aligugu le-Russia. Okwamanje inkokheli zamazwe omabili ziphansi kwezijeziso zenotho ezethesa ngamazwe entshonalanga athi amazwe omabili la ephula ilungelo loluntu njalo ehluleka ukuqhuba ukhetho okukhululekileyo.